Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Wanamukela ku Studio 7 ngensonto mhlaka 2 kuMfumfu 2016 musithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi labantu ikakhulu emaphandleni lilokhu ligcizelela ukuthi livumelana lengcwethi ezicubungula ezomnotho welizwe ezithi kusobala ukuthi uhulumende ngasela macebo okuvuselela umnotho welizwe.
Ikuthi sinemakhaya ngapha lama-wireless lana akuhambahambi kukhatshana kusemagukwini kodwa-ke hhayi abantu ngaba babuya beke bethatha imibono yethu benza ukuthi lathi sithini. Umakhelwane bekhona uzwa bekutshela ukuthi khona babekhangelele ukuthi khona lapha uswansika uyawina abantu and bona laba abakuzanifiye.
Uhlelo lwamasiko lenhlalakahle kaZulu lamuhla sixoxa ngokudingwa kwenkosi yamaNdebele. Sizezwa eziphathelane lokholo kanye labatsha.
Vele akafaki imali eningi ngale madeli ngakho kokuselalala kokudla kubonakala ukuthi le nguba akula ngakho-ke iyaphiwa inguba yakho yodwa yoleabuyilala ezigugqeliyo kulele phansi kufloyabigodela kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi lithi livumelana lombiko osanda ukwethulwa inhlanganiso ecubungula eziphathelane lomnotho wamazwe omhlaba e-Strategic Forecasting Inc. othi kusobala ukuthi uhulumende engaphelelwa imali yokusebenzisa ekupheleni kwawonalo umnyaka okungabangela ukungahlaliseki elizweni. Lanxa uhulumende esithi uza kwethula imali yama-bond notes, abaningi bathi abathembi ukuthi leli cebo lizavuselela umnotho welizwe. Uhulumende njalo ulokhu engakabhadali isikwelede samabhiliyoni lamabhiliyoni amadola okubangela ukuthi engasatholi uncedo kunhlanganiso eziboleka amazwe imali ezigoqela i-International Monetary Fund le-African Development Bank. Lokhu kwenzakala iningi labantu ikakhulu emaphandleni lisithi impilo ilukhuni ngoba alitholi ukudla, amanzi, imisebenzi lokunye okuninginengi. Kukanti lezifuyo zabo ziyacuba. Asizweni umbono wesakhamuzi selubane uMasibanda, yena othi ufisa ukutshengisela osekwandile emadolobheni kube le mpumela engcono.
Ama-demonstration lawa besiwezwa sibile and siyawezwa lakhathesi lo njengoba lokhu kuqhubekela phambili kungamanga anti. But i-problem yethu ilapha emsebenzini nxa usebenza anti kuthiwa ungafikisa 60 years anti sokumele ukuthi uphumule lawe kube sokungena abalembono emitsha. Sathi sizwa abadala besithi khona umuntu angakhula ingqondo iyabuyela ebuntwaneni anti ube ngumuntu ongarun ilizwe 92 years. So mina bembona ukuthi khona ama-demonstration asozayekele and asozame ngendlela yokuthi khona mina umamami wayeyipolitician kakhulu engakabhuli kuseseyizapho kudala babetshaywa bethathwa bevalelwa. Mina ngangithiwe ngimncane ngama-early 70s wapika umama kodwa wabuya waqhubekela phambili futhi ukuthi babengelandaba lokuthi nxa ingqondo yakhona sibangene egazini vela basoze bami abasoze bami.
Ukuqiniseka kwabo ngokutshengisela kuzaletha inguquko yini ngoba kade kwaqaliswa?
Hhayi ukuthi kade kwaqaliswa kuthiwa sibe ubhatishiwe anje akunanto esithi khona vuthu khonapho ihli ilunge khonapho ngoba ungabona ilunga khonapho masinya masinyane hhayi iza kuba kubi phambili futhi. Benzithi mina umboni wami ukuthi nxa abantu laba bengaqiniseli ukuthi basesiqinisekweni ngoba kukakhulu emadorobheni emakhaya ngapha hhayi asikuboni mangabaza beqinisele sibili baphikelele khwaphandi then umdala uzastepha down ngoba sokuseduze le nkosi ayaziwa futhi khonapho. Kodwa-ke sibe sesinanzelele kukhetheni mna benginga fisi ukuthi khona ngingathi ukuthi khona nginqabele umuntu wanje bengingafisi ukuthi uTswankirayi angathatha isikhundla ngani ngoba laye litsotsi uke wathi lapha sethatha abafazi abaningi ningi walandula wathi mithini kodwa kwagcina kuzwakala kuphumela obala sesibuzini. so sifuna umuntu ozabe estraight eleqiniso lokuthi uzimisele ukukhokhela ilizwe ikuthi thina emakhaya ngapha ndama wireless lana akuhamba hambi ukukhatshana kusemaguswini kodwa ke hayi abantu ngababuya beke bethatha imbono yethu benza ukuthi lathi sithini
kodwa omakhelwana benu ke abasekela ibandla lezanu PF bakhona bathi kuhlale kunjalo yini
hayi zwana ke khonapha anti sihlala labo makhelwane manje akutshela iqiniso ngemakhaya lapha lokhuze nedonga muza vele vele iqiniso qiniso omakhelwane bekhona uzwa bekutshela ukuthi khona bona balindele ukuthi nga iMDC babekhangelele ukuthi khona lapha uthwangira uyawina abantu ende bona laba abakuzana uPS kodwa ngapha uyabe hamba sibe emhlanganweni umuntu uyabe dinga ukuthi khona la yabonakala ukuthi ukhona njengoba esaziwa ukuthi uvele lapha ya ngokungangani uyajika la wantu uyakwazi ukuthi kuyabe sokusenzakalani kodwa komakhelwane vele laba iqiniso balithangele ngoba khathesa kula mathi ungaze uzame ibhizinesi bana uthole ilutho ungaze uthini mina kunje khonapha labantwana abatshaya imethi ngendlela ephezulu kodwa ngikuzwela kwezinye indawo ukuthi kuthiwa bathathwa abanye abatshaya imethi beke befundiswa bebhadalelwe nguhulumente mina bami ngiyazibonela khonapha kangelani kangelani kodwa hhayi hayi kuzima nga amabandla lawa ahlangana wona nti abe yi-one lokhuzini abe yi-one part sibe sesi-choose phakathi kwawo wonke ehlangene ukuthi ongakhokhela ngubani ukuthi basuka sebesilwa sebebangizikhundla but ngakade bengahlangana khathesi kade bengayitshaya ngokwehlukana kwayo nayo izanupil ama-demonstration lawa besiwezwa sibile nde siyawezwa lakhathesi lo njengoba lokhu kuqhubekela phambili kungamanga anti but i-problem yethu ilapha emsebenzini nxa usebenza anti kuthiwa ungafikisa 60 years anti sokumele ukuthi uphumule lawe kube sokungena abalembono emitsha sathi sizwa abadala besithi khona umuntu angakhula ingqondo iyabuyela ngapi ebuntwaneni anti so ukuze abantu beqalise ukudemonstrate sure sibili ikuthi nje laye umdala lo wayedaliwe 92 years urani ilizwe ube ngumuntu ongarani ilizwe 92 years so mina bembona ukuthi khona ama-demonstration asozayekele and asozambe ngendlela yokuthi khona mina umamami wayeyipolitician kakhulu engakabhuli kuseseyizaphu kudala babetshaywa bethathwa bevalelwa mina ngangithiwe ngimncane ngama-early 70s wabika umama kodwa wabuya waqhubekela phambili futhi ukuthi babengelandaba lokuthi nxa ingqondo yakhona sibangena egazini vele abasoze bami abasoze bami
ukuqiniseka kwabo ngokutshengisela kuzaletha inguquko yini ngoba kade kwaqaliswa
hhayi ukuthi kade kwaqaliswa kuthiwa silewubhatishiwo anje akunanto esithi khona vuthi khonapho ihli ilunge khonapho ngoba ungabona ilunga khonapho masinyamasinyane hhayi iza kuba kubi phambili futhi benzithi mina umboni wami ukuthi nxa abantu laba bengaqiniseli ukuthi basesiqinisekweni ngoba kukakhulu emadorobheni emakhaya ngapha hhayi asikuboni mangabimabi beqinisele sibili baphikelele khwaphandle then umdala uzastepha down ngoba sokuseduze le nkosi ayaziwa futhi khonapho kodwa-ke sibe sesinanzelele kukhetheni nabe ngingafisi ukuthi khona ngingathi ukuthi khona nginqabele umuntu anje bengingafisi ukuthi uTswankirayi angathatha isikhundla ngani ngoba laye litsotsi uke wathi lapha sethatha abafazi abaningi ningi walandula wathi mithini kodwa kwagcina kuzwakala kuphumela obala sesibuzini so sifuna umuntu ozabe estraight eleqiniso lokuthi uzimisele ukukhokhela ilizwe ikuthi thina emakhaya ngapha ndama wireless lana akuhamba hambi ukukhatshana kusemaguswini kodwa-ke hhayi abantu ngababuya beke bethatha imbono yethu benza ukuthi lathi sithini
kodwa omakhelwana benu ke abasekela ibandla lezanu PF bakhona bathi kuhlale kunjalo yini
hhayi zwana ke khonapho anti sihlala labo makhelwane manje akutshela iqiniso ngemakhaya lapha lokhuze nedonga muza vele vele iqiniso qiniso omakhelwane bekhona uzwa bekutshela ukuthi khona bona balindele ukuthi nga iMDC babekhangelele ukuthi khona lapha uthwangira uyawina abantu ende bona laba abakuzana uPS kodwa ngapha uyabe hamba sibe emhlanganweni umuntu uyabe dinga ukuthi khona la yabonakala ukuthi ukhona njengoba esaziwa ukuthi uvele lapha ya ngokungangani uyajika la wantu uyakwazi ukuthi kuyabe sokusenzakalani kodwa komakhelwane makhelwane vele laba iqiniso balithangela ngoba khathisa kula mali ungazuzame business bana utholi lutho ungazuthini mina kunje khona apha labantwana abathaya imethi ngendlela ephezulu kodwa ngizwela kwezinda ukuthi kuthiwa bathathwa abanye abathaya imethi beke befundiswa bebhadalelwa ngukhulumeni mina bami ngiyazibonela khona apha kangilani kodwa hayi hayi kuzini nga amabandla lawa ahlangana wona abe yi-one lokhu zini abe yi-one part sibe sesithuza phakathi kwawo wonke ehlangene ukuthi ongakhokhela ngubani ukuthi basuka sebesilwa sebebangisikhundla but ngakade bengahlangana khathesi kade bengayitshaya ngokwehlukana kwayo nayo izanupiye
lowo ngumasibanda isakhamuzi sedongamuzi elubane sixoxelaye ekhonale elubane silokhu sikudaba lunye asizweni umbono womlaleli we-studio 7 ozibiza ngokuthi ngusigombe
into ebelisazakala ubaba lo ulamacala from beginning at ground up from there from 1983 kuzokufika khathesi bonke singabali nje ama-reading ama-election sibala nje indlela okuphila ngayo ebulala lokhu esiya phambili kambe ubona ukuthi engaphuma komunye indoda lapho othi khonakhona kumele kuye ngusephalamente mayelana nezinto zama-reform ama-election reform ubone ngani khonokho kuyasebenza khona ngale bona beyibo abanikazi athi yiba sebazenzela konke ku-presidential election ka 2008 so uyini waye kuwinde khonapha kulanto yayiwinde wabamba ngenkande ukuthi kube le-inclusive government yaka yayiswa ngenkani ngoba yafika barobha ngale South Africa bathi yeka kuyingene yekwa thinithine kuningi kuzalungiswa khona le-kai constitution lanamhla kayikalungiswa ama-election azokwenziwa i-road mapping akabi khona ku-inclusive government uyakwazi ukuthi i-inclusive government yayimelithathe 2 years but uyakwazi ukuthi khonkona kwakhina sekuyi-5 years kuzwe 5 years leyo akulanto yalungiswa even i-road mapping even whatever it is akulanto yakhambayo so wena ubona ukuthi umuntu wayenjalo wawina ngelokhuzeni ngo-2013 nanto akubona ukuthi kungamandla konke kakula muntu umuntu i-forcing metals zwana ngoba yena uyajabula ngingakuhlakula ama-sanction ngoba ama-sanction ayamvikela ekukhulumeni kwakhe anti vele akhuluma kathesi khonale elokhuzeni enyeyokho etena aye ama-sanction ye ama-sanction anti uyafuna ukuthi ahlale khona
kuyukuthi engaphuma lamhla esihlalweni kuyini okuzaba ngcono ukuthi kwenzakale ukuthi kubuse abamabandla aphikisayo kumbe omunye owebandla lakhe
abantu sebebaningi lapha eZimbabwe abafuna ukuthatha ama-challenges and sobebaningi abafuna ukuthatha ama-challenges kasithi ukuthi yena lo yibito kuzweni i-big opposition party le ekatyangilayi kumbe ingabuyisa thina sabe sifuna umuntu kumbe ukutyangilayi but umuntu elengqondo kumbe ukubani but umuntu elengqondo antsho kodwa ngesimanga sokuthi khonakhona i-party vele be yi-opposition elabantu abaningi ekatyangilayi angithi la uyakwazi kasiyomanga phela kathesi nangasikhuluma ngento enjalo kasithi ukuthi abuse laye ngoba kasimthemba sikwazi ukuthi wayenzani thina sifuna umuntu elengqondo ngenxa yangabe laye le ngqondo esiyeyithi ukuthi uzakwenza lokhu lalokhu kumele kutshintshe phela igovernment angithi kathi wayi ungakuhlala 32 years lize selifile ngikhuluma kwampani la 90 cent angaze ngibambe imali ngabona nje-one kathi ezimbe 6 months time ngazange ndambizisele
manje liphila njani khona ngapho emaphandleni
sokuphonga uyikufostela izinto zonke ngikhuluma nje khonapha ngebhudi yami sengathi nenkulu enyemangalisayo ile mbhida ayisela mthenge sokumele ukhe isaka lonke uyezama ukulithengisa ngedola mhlawumbe bangakuzwela abanye abantu ekunilidola
imbhida leyo lithelela ngani
ugeje emgodini khonapha kathi njengoba uyakwazi la isempoli lapha yindawo yesidezeti ithangala ikhathana lisempoli phezulu njengokuthi uyakwazi so into ekhona ufuna ukugeda emgodini mazakhona aphela njalo kakusikho into esingathina sikhuluma ngayo mama sithi yimali ikwenza nje kuphela ukuthi kwakhona engingaye ngakuthenga ukuyisepha khuluma khonapha nje ngapha kuplasinikwa amabele i-social welfare isama sebhuku egovernment konke laba begovernment abanye sesirosa futhi ngapha sekuthiwa sibhadala ama-transport njanijani la mabele akhona wona lawa abuya once kambe ngenxa yile family elabantu abangu-12 ukuthi uyinika 150 kg kuyayenza khonapho for a month badla isikhathi esingananona
lowo ngumlaleli we-studio 7 ozibiza ngokuthi ngusigombe sixoxelaye esemalungu elubane
Awin we bow
silale mawin
we bow
silale mawin
we bow
silale mawin
uhlelo lwamasiko lenhlala kahle kaZulu lamuhla sixoxa ngokudingwa kwenkosi yamaNdebele sokulesikhathi eside kudingwa uzangena esihlalweni senkosi esachiwa ngolobhengula kamachobana kubikwa kusanda ukugiywa emhlahlandlela abantu bekhumbula umuyi inkosi umzilikazi kamachobana owabumba isizwe sikamthwakazi ukungenziwa konke lokho kambe kuphelela khonapho na ukuze sizwe okunengodaba lolo ake sizwe uGibbs Dube we-Studio 7 exoxa lomnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo odabuka kwenye indlu yesikhosini
awagoqa izandla ukuthi kabe kulesikhathi eside
phakathi kwalelo langa lomcimbi lelanga elizalandela ukuba lomcimbi ngomnyaka olandelayo nalokomnyaka ogcweleyo okwenzakalayo ukuthi ngalowo mcimbi abantu bayaphumula yekwesikhathana ngoba bayabesebenze kanzima elungiselela umcimbi lowo ngumgubo kamzilikazi kube sokusithi-ke ngezikhathi zabojuni kubojulayi kubo-agasti sokuqalisa kulungiselela ukuthi xa useptemba eqalisa kulungiselela u-5 september 1868 isikhumbuzo sikamzilikazi xa useptemba eqalisa kube abantu sebelungiselele ukuthi kube lo mcimbi walowo mnyaka ngakho kakuhlalwa kuyaphunyelwa nje kwesikhathi esithile ukwenzela nje ukuthi abantu nje bangathi besebenza belungiselela kodwa ngemva kwalokhu besebelungiselela umcimbi olandelayo
ye nxa sikhangeleke khonapho-ke ebadaleni kuyabe kukhulunywani ngoba kukhanya ngazani phela sekwenziwe kakhulu kodwa abantu bathi akungana kuphutshe pho-ke kuzaze kuphutshe kuthini kuyabe kukhulunywani ukwenzela ukuthi kudingwe inkosi phela
aha ukhuluma ngobukhosi nxa ukhuluma ngobukhosi-ke kwehlukene lo mcimbi umcimbi ngokuhlanganisa abantu begubula umzilikazi ngakho yiso isikhathi esingcono ukuthi abantu bakhulume ngobukhosi sebebatsho-ke ngo-2013 lo-2014 utresisa ukuthi ubukhosi wabo buvuke abantu bakamzilikazi umthwakazi womhlelo kodwa ngomnyaka lo ophelileyo babethenjiswe ukuthi ngalo umnyaka babe sokuzotshwa inkosi esingazange sikunanzelele ukuthi hhayi bo xa kuzathotha inkosi kulezinto ezine ezithile ezifanele zilungiselele kufanele ukuthi uhlale phansi abakokhumalo bavumelane ababezayo mhlaka-31 December 2014 bavumelana ukuthi ubukhosi buvuke njalo kufanele ukuthi kwazakale ukuthi indlu eyiyo lobukhosi endlini kamzilikazi yiphi
ngubani pho babakhumalo ongani uzakhethwa ukuthi athathe-ke isihlalo senkosi
izindlu ngazinye ngazinye zomlandu wazo ayiso yonke ukhumalo othatha intonga nobukhosi bakamzilikazi abaphatha intonga yobukhosi bakamzilikazi yilaba abaphuma endlini kamathobana abaphuma endlindlini zabafowabo bakamathobana balemilandu eminye ethile eqondana labo ngakho kufanele ukuthi kuhlalwe-ke kuxoxiswane bahlala kwaxoxiswana futhi kwavunyelwane ukuthi hhayi ele ntonga yile indlu kwezinye lezi zindlu azizilungiselele zazi ukuthi umlandu wazo ngokuvuswa kobukhosi kuyini so kwavunyelwana-ke ukuthi intonga isendlini kalobhekula njalo kwavunyelwana ukuthi indlu yakokhumalo ngokuningi bayo ibihlangana nabendluba kalobhekula babe behlangana ukuze banike abantu lezinduna umntwana indlu kalobhekula-ke siyavumelana nangokwayo ukuthi phakathi kwabantwana bakalobhengula unyamande wagcotshwa mhlaka-25 June 1896 ngakho intonga isendlini kanyamande osokusele kuphela ikuthi kudingakala endlini kanyamande ngayona indlu kanyamande isebenza lezinye izindlu zikalobhengula ukuthi umntwana ngubani ukuze unikwe abantu ibizo elithile ukuthi umntwana usekhona okuyikho lokho kwakhulu emgubheni lodlulileyo kwakuyikuthi indlu isisazakala ngakho nxa indlu isisazakala kutho ukuthi umntwana laye usenjani usekhona kodwa abantu ngabangakaziswa ukuthi ibizo lalowo mntwana ngubani ngoba kulezinto eziningi ezifanele zenziwe izinduna zaziswe kanyamande la ihlangane indlu kalobhengula kuvunyelwane kwaziswa amanye amakhumalo kuvunyelwane ukuze yonke into xa ihamba ihambe ngendlela eqondileyo
ye ngingene khonapho-ke khumalo ngingene khonapho ngingene khonapho-ke khumalo nxa kunjalo-ke khumalo sokutholakela ukuthi intonga ingabe ikuyiphi indlu kambe sokungathatha isikhathi esinganani ukuze yena lo okhethiweyo abekwe esikhundleni
ngingeke gathi ukuthi kuzathatha isikhathi esingakanani kodwa imbiza yabantu besintwini isiqwatha sezivumele emashumpeni kathesi abantu ababekezele ngoba njengoba ngisitsho kulamabanga athile afanele alandelwe nezinduna zaziswe nezinduna zikwemukele ngoba xa sokufika kubanga lokuthi umntwana agcotshwe sabe sokugeda izinduna kangasathathwanga ngukumalo
lowo ngumnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo odabuka kweyinye indlu yesikhosini obekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo ngesilitshiye kancinyane esandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo
yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguntungameli Nkomo lamhlanje ngixoxa lomabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zenhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Pride Mukono yena oke wabotshwa kumalanga edluleyo wahlala esitokisini phose okwenyanga. Ngiyakwamukela kuhlelo Pride.
Hayi ngiyabonga lami ntwanini.
Kwakunjani esitokisini?
Ngithele vele nalivele lindawo enzima ukuhlala. Kakhulu nxa wena uhlala ukhangela ukuthi hathi awulayo imithetho owayephulayo, awulakho okwenzayo ongathi akukho emthethweni. Kuyikuthi bafuna ukuhlale phakathi yingoba ingqondo olazo kumbe umbono olawo awuhambelani nabayabe bebusa. Lokho kungezelela uhlungu obokuhlala ejele. Ngiyabongela amanzi, ngiyageza nje ndawonye ibhakede yodwa kwezinye izikhathi liyi-4 lishiye ibhakede naleyo. Kwezinye izikhathi singakhangela laphana akulakho ama-toilets ejele. Lisenzele lapha endlini elilala khona, lidlile khona futhi. Lokhu kwenza ukuthi impilo ibe nzima ikakhulu. Njalo singakhangela siyabona ukuthi uhulumende vele akafaki imali eningi ngale majele. Ngakho kulokuselalala kokudla. Ubonakala ukuthi le nguba akula, ngakho nje iyaphiwa inguba yakho yodwa, yiyo le yabo ilala izigoqekiyo, ulele phansi, kuflo yabigodela kakhulu, ikakhulu sikhangele ukuthi laphana ungakhangela ichikurubhi, bayakha duze la manzi, kuyabe vele kugodola, noma ungazi kuthise njani phandle, khona phakathi kuyabe kugodola. Lokhu kwenza ukuthi impilo yejele ibe nzima kakhulu.
Ungakhumbuza abalaleli ukuthi kahle kahle ububotshelweni, calabani oletheswayo?
Public violence, ukuthi asiba ngumsindo edolobheni leHarare mhlaka 26 August 2016 lapho sikhangele ukuthi abantu basukuma ngobuningi baba bathi hathi sifuna ukuthi ama-elections elizwe ayenzwe ngendlela eyenza ukuthi wonke umuntu asukiseke njalo nje kuphume ilizwi labantu liphuma kuma-elections alawo i-demonstration yenela. Kusuka khonapho abantu babotshwa ngamapolisa basatshaywa ngabese sithi isigroup yilicala elikhulu abesithethi salona elisithandaba. So sasesibotshiwe sayemthethwandaba basinitha ama-bail omajustice bathi hathi vele lezi zigelekece azivalele phakathi izigilamkhuba zihamba zilokho zithengisela kumele zivalele ukuze zibone ukuthi lokhu abakwenzayo akulunganga. Yizo lezi zathu zaziphiwa ngabomajustice emakhoti le-Sunday Bay.
Uthe uvalelwe okwamalanga wonke lawo Pride, awuzange ufikelwe yini ngumcabango wokuthi soke isikhathi sokuthi ngichiyane lokuzabalaza lokutshengisela lo mkhankaso wokusola umbuso wezanu PF?
Le ngqondo iyabe vele iyakithi ibuye kodwa singakhangela sibone ukuthi hathi thina vele bathi ngithi isikolo sebesithi ngithi iy'nkokeli zakhona noma singasizo sebethi hathi laba yibo bakhokela izinto lezi. Ngakho nxa sikhangele sibone ukuthi hathi akusele enye into esingayesaba uhulumende lo. Ngakho iy'ngqondo zona lezi zake zibuye ngoba kuyalokuloko nzima kodwa sethi sahlalahlala sathi hathi asoze sihlele emuva ngoba kulungele thina, kulungele abantu abethu, kuzalungele nakusasa leZimbabwe ukuthi lize lilungisizwe.
Likhangelela ukuthi libuyele nini emthethwandaba ukuyathoniswa?
Sizabuyela thina mhlaka 4 October emthethwandaba lapho siyabuyela khona.
Lobe kungumnumzana Pride Mukono, umabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zenhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Siyibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizwe eziphathelane lokholo.
Le ngaba litshona njani isapho lweZimbabwe? Igama nguNtungameli Nkomo. Yikuhlangana ke lokhu kuhlelo lwamakholwa, uhlelo ovuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Mfundisi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu. Ngitshonisa abalaleli bethu kusihlwa namhlanje ntambama.
Uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje ngikhangela indaba eni emnandi kakhulu esiyaziyo sonke sisakhula. Indaba ephakathi kweBhayibheli abantu abaningi abayaziyo, indodana yolahleko. Le siyifumana kuLuka ichapter nga-15, ivesi yadonsa isukela ku-11 ize ifika ku-32. Indaba ikhuluma ngobaba owayenamadodana akhe amabili. wathwala indodana yakhe encane yavuka ngelila ngesithi hayi baba ngicela uhlunike yonke inotho yami ngisuke ngizihambele unikile ifa lami zahamba ngezibonela ngezikholisela kanakani baba kwabemnika-ke undodana yakhe uthe sethethe ilifa lakhe lonke uthuthumbe kwakuyimali wasuka waya elizweni elikhatshana lapho afika khona waba labangani abaningi wadla imali leyana wayichaphaza yaze yaphela ithe isiphelile imali leyana siyakwazi ukuthi imali lapho ephela khona abangane bonke uyakulabo bayakubalekela ngakho-ke bonke abantu ayegida labo esenza labo zonke izinto leziyana ekholisa bambalekela bamshiye seyedwa ungaqhubekela phambili ibala laphana uzafumana ukuthi ujaha lo wagcina esesiyasebenzela umuntu wayele mgulube lo muntu lona wayesebenzelile emsebenzela wayengasamniki lokudla ngakho wayesesidla le mgulube kodwa kuthiwa uthe lopho phakathi esidla ukudla kwengulube siyakwazi ukuthi empilweni umuntu uyagcina efika esigabeni sokuthi ukuba ngumuntu kwakho kuyaphela ucine usufanana nje njengenyamazana kuthiwa uthe sephakathi kwasona sena sigaba wacabanga ukuthi hhayi mina kambe shuwa angisongulube ngingumuntu ngiyakwazi ukuthi ngila ngikhaya ubabami unothile kungangcono mbuyele ngikhaya wabuyela kubaba kwafika waxolisa uthe ubabakhe esemamukele laphana fumana umfowabo wayesele ezonde uthele ukuthi ubabakhe umamukele ngokubabakhe wamamukela wahle wamhlabela yona inkomo evele inonile wathatha-ke izembatho ezinhle wamgqokisa wathatha-ke iringi eyayimele ukuthi usebuyisele ukuba indodana njalo wamgqokisa wajatshulwa kwaba le nkalakatha letisha isiphi isifundo lapho esisitholayo okokuqala into eqakathekileyo ukuthi nxa uphakathi kwenkinga phakathi komgodi lwana osuwelekiyo isikhathi esiningi wena nguwe uyabuze uwesele phakathi kwalowo mgodi kuqakathekile ukuthi unanzelele ukuthi uphakathi komgodi ngoba bakhona abanye abantu umuntu odlale engulube kodwa akavumi ukuthi usesidla engulube uyabe lokhu esithi hhayi konke kulungele even amazwe ilizwe liyakwanisthi liye liye phansi abantu bengavumi ukuthi amadodala sesidla njengengulube ngakho okokuqala kumele ukuvuma ukuthi hhayi madodala isimo sami asisalunganga siyananzelela okwesibili indoda lo akwenzayo indodana le akwenzayo ikuthi ayizange ithi siyenze njalo yathi ha ingcono kuhle kuphele lapha yathi kodwa hhayi ngiyakwanisa ukubuyela ngemuva ngiyelungisisa lapho engona engawona khona ngakho kuqakathekile okwesibili ukuthi umuntu akwanise ukuthi ubuyele ngemuva uyelungisisa lapho one khona
hhayi ngumbhalo oqotho-ke lowo mfundisi oqukethe imfundiso ebalulekileyo silethemba abalendlebe bazwile asiluphethe uhlelo lamhlanje ubabe ngenkosini abadubekileyo labadabukileyo
siyathandazela laba abakhatshana umuntu uyabe selahlekelwe yilutho lwakhe lonke sithandazela labo njalo umuntu uyabe suke waya elizweni elikhatshana njengendodana leyo lahleko walahlekelwa yilutho lwakhe lonke waze wazibona esesidla le ngulube namhlanje siyabathandazela ukuba baphakame esigabeni abakiso sona umuntu asuke engulubeni aye kuqalisa ukubuyela ngemuva aye kuba umuntu njalo sizilethe kumdali uNkulunkulu ngegama likaJesu amen
amen mfundisi siyabonga sibe sonke njalo ngeviki ezayo kuhlelo luye
siyabonga
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamile Nkomo.
Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.